Abantwana abahlatshwayo baleminyaka engamachumi kusiya kuchumi lane njalo bazabe behlatshwa ezikolo lasemtholampilo esemzini wakoBulawayo. Okhangela ezempilakahle edolobheni lakoBulawayo uDokotela Edwin Sibanda uthe uhlelo lolu luqala namhla njalo lujonge ukuvikela umkhuhlane wengulamakhwa yomlomo wesibeletho. Uthe umkhuhlane lo yiwo osubulala omama kakhulu, yikho sekuthethwe amanyathelo okuthi uvikelwe, ethi abantwana laba bazahlatshwa ihlandla lesibili ngemva komnyaka.
Kusukusela namhlanje mhla ka-14 May kusiyafika mhla ka-18 ngolwesihlanu, abogatsha lwezempilakahle kahulumende behlangene labezempilakahle abamakhansili ugoqela kunye loBulawayo bazabe bephumile bekhankasa ukuthi bahlabe abantwana abaleminyaka esuka kwelichumi kusiya kwelichumi lane, 10 to 14 years, amantombazana behlatshwa i-vaccine ukuthi bavikele umkhuhlane we-cancer yesibeletho, umlomo wesibeletho ekubizwa kuthiwa yi-cervical cancer. Behlatshwa i-vaccine le evikela i-human papilloma virus ebangela insumpa ibangele le cancer yemlomo wesibeletho kunye leminye imikhuhlane.
Udokotela Sibanda wengeze wathi ijekiseni le isike yasetshenziswa kwezinye izabelo zelizwe, ethi akulabufakazi bokuthi ilakho ukubangela eminye imikhuhlane.
Mnyaka yonke sesiyabe sibahlaba ukuze sibone ukuthi lo mkhuhlane womlomo wesibeletho uyehla, ngoba sokutholakale ukuthi lo mkhuhlane ubulala omama kakhulu. Kumakhensa wonke abo mama yohamba phambili lo wekhensa yomlomo wesibeletho. I-vaccine leyi isike yazanywa eziqintini ezimbili, ezigabeni ezimbili, e-Beitbridge lakwesinye isigaba esemashonaleni nembonangane kokoseke eChitungwiza. Kutholakale ukuthi ayilama-side effects abalulekileyo kumbe atheni. Siyazi ukuthi yonke into engena emzimbeni evele ingahlala emzimbeni ilakho engakwenza okungajwayelekanga, umuntu angezwa ubuhlungu khona okuhlatshwa nje abanye vele siyakwesaba. Kodwa okuliqiniso yokuthi le-injection ngathi ivikelekile, isefu, abantwana kubonke abaphume bayayihlaba ngoba ibavikela emkhuhlaneni oqakathekileyo kakhulu.
Uphenyo olwenziwa yi-Information Center on HPV and Cancer, i-HPV Information Center ngomnyaka ka-2017 luveza ukuthi ngomnyaka ka-2012 inani labomama abangaphezu kwenkulungwane i-1451 babebulawa ngomkhuhlane lo ngomnyaka, kodwa inani lelo selaqansa. Omunye umzali wakoBulawayo unkosikazi Jennifer Khaoma usola ukuhlatshwa kwabantwana, ethi bona bakhula bengahlatshwa njalo iningi labo selikhule lakhokhoba kodwa bengaguli. Uthi njalo abantwana abaningi bayagula okungaqedakaliyo ngemva kokuhlatshwa.
Akuhambi kuhle ngoba singakhangela thina ukukhula kwethu, akuzange kube khona izinto ezinjengazona lezi ukuthi kuyaprevent i-cancer, ngoba i-cancer sesiyibonele ebantwini abakhulileyo ogogo. Ngoba nxa sokupreventa so sokungani yizinto ezilethe umkhuhlane, ngoba ngingakhangela futhi ama-injections la abanye abake bawahlabela abantwana, abanye abantwana bagulisile, abanye abantwana bafeyinta, bayenza njani. So thina njengabomama vele sesingani vele kasi sakuthakazeleli ukuthi abantwana baphonge hlatshwa behlatshwa. Ye, bangahlatshwa kodwa sokungani kusinika i-question mark ngoba vele ama-injections amaningi aselima zabantwana.
Umnumzana Innocent Dube ohlala eNkulumane uvumelane loKhaoma, ethi kumele kuqale kwaziswe uzulu ukuthi kuhlatshelwani ukuze babe nolwazi, ethi njalo abantwana bavame ukugula ngemva kokuhlatshwa.
Mina ngivumelani lento yona le yokuthi abantwana kumele bavaccine kugcine i-cancer. I-cancer yakhona ivela ngaphi? Yinto yokuqala abantu kumele bayidingisise. Ngosikhathele lapha abantu lokhu behlatshwa ama-injection angapheliyo, le mkhuhlane yakhona lokhu isanda, kutsho ukuthi khona lokho okuthiwa kuyavikela yikho kwenza ukuthi abantu babe le mkhuhlane. Cela uhulumende akwekuyele ka-test, ngoba kula muntu ongaphanga ukuhlatshela umkhuhlane angelawo angazange awugule.
Unkosikazi kamongameli welizwe u-Auxilia Mnangagwa uyakhokhela ekukhankaseleni ukulwisana lomkhuhlane wengulamakha elizweni lonke jikelele. Ngomnyaka odlulileyo umphathintambo wezempilakahle usungule amanyathelo azathathwa lilizwe ukulwisana lomkhuhlane wengulamakhwa yesibeletho abizwa kuthiwe yiZimbabwe National Cervical Cancer Control and Prevention Strategy. Lokhu kuza kwenziwa kuze kuyemiswa ngomnyaka ka-2020. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.